adisendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli yomufi umnumzana Dumiso Dabengwa, owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ekhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeka, yena otshone izolo.
Dabengwa lolukhawuthi ajeziswa kakhulu, ijezisilwa usikhokhelela thina njengesibutho sabo beseZipra ngemva kolokhu babotshwa ngurhulumente wezano. Pho namhla urhulumente wezano ncasenguye babawazayo, kutsho ukuthi bona bazitshela vele ukuthi babazomuntu ingayifile.
Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uyaqala namhlanje eGweru.
Kuzaxoxwa ngezinto ezimqoke zokuthi ilizwe iqhubekela phambili ihamba njani, njalo singenza kanjani ukuthi iindaba zomkhonomi, iindaba zokuhlupheka kwabantu, neendaba zokungaphumeleli kwelizwe zingalungiswa ngaluphi uhlobo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo, njalo likhumbule ukuthi siya live streama lolu hlelo kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele, lapho ongasibukela khona. Iningi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli yomufi umnumzana Dumiso Dabengwa, owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ekhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeko, yena otshone izolo. Induduzo le ivela kumabandla ezombusazwe ehlukeneyo elizweni laphandle walo. Umongameli Emmerson Mnangagwa, inhlanganiso ezizimeleyo kanye labantu makhaza abathi umnumzana Dabengwa wabancedisa empilweni ngendlela ezijiyeneyo. Asizweni omunye umlaleli weStudio 7 ozithi ngumpangazitha ohlala eBotswana, othi wayekubutho leZipra osithumele umbono wakhe ekhuluma ngalolu daba.
Silokudana okukhulu eqhawe lethu ubaba uDabengwa. Njengomunye webutho lakhe thanda ukukhuluma ukulahlekelwa kwethu uDabengwa, labo Mnangagwa labo sebeqalisa ukumbabaza. Kanye wazi kumbe isishona yini thina esiNdebele nyawo asilante njalo esintwini, ukuthi sonke isikhathi bonke abantu ababathwalisa nzima. Dabengwa lolukhawuthi ajeziswa kakhulu, ijezisilwa usikhokhelela thina njengesibutho sabo beseZipra, sikhokhelela sikhulula ilizwe ngemva kolokhu babotshwa ngurhulumente wezano. Pho namhla urhulumente wezano ncasenguye babawazayo, kutsho ukuthi bona bazitshela vele ukuthi babazomuntu ingayifile. Bazamani ukubhala imbali yokuthi kula bantu ababelungile, wayelungile njani phambi kwabo? Nxa wayelungile wahlalelana entolongweni ulokhawuti wazofela khona. Layo mhlawumbe izinyalo zakhona phana ekhona kuzingwa khonale yizo zabangakhona okokuthi aze afe kanje. Babe sebevuka besibabazela phambi kwethu, bebabazi ukuthi uDabengwa umuntu obambanisa abantu, ebambanisa lapha abantu bengathi sitha sabo sifile. Thina ithe silahlekelwe kumthwakazi, ithe silahlekeleyo Dabengwa inkokheli yethu, ulwazi lonke esalutholayo indlela esasisilwa ngayo. Nakathi sindokukhuthaza abafowethu ukuthi njengoba silahlekele sinje, ngicela sicabanganini, sicabanganini singavuseleli izaphu, ngoba mbona ngani abantu besitwenini bayasisebenzisa, abantu bezano bayasisebenzisa. Kasidingeni umthwakazi, sidingeni umthwakazi, singazincindezeli silokhu sisafuna izibabe. Ibehlule bona bamaqhawe amakhulu bona boDabengwa, umsebenzi kubabe babazwasebabazifisa ukuthi engayile emathunini akhona. Kungangcono ekufo wabo ulukhawuti eceleni kalukhawuti kunokuthi yena athwalelwe namhla kwembathiswa thina ubulembu emehlweni kuthiwa iirosi. Iirosi yokwenzayo. Ngiyabonga mlaleli, ngumpangazitha eHebron.
Lo mpangazitha owalwa kwimpi yenkululeko ekuviyo leZipra usithumele umbiko wakhe eseHebron kwele Botswana. Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa owokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uyaqala namhlanje eGweru. amanye amalunga aleli bandla aphikisana lobukhokheli buka Mnumzana Chamisa abezama ukumisa umhlangano lo. Kodwa umthethwandaba unqume izolo ukuthi ubungeke uhluze isicelo lesi ngesiphangiphangi. Ngokunjalo uthe umhlangano lo ungaqhubeka. Umnumzana Chamisa uzakhethwa ukubana aqhubeke engumholi waleli bandla ngoba kungekho oncintisana laye. Kodwa abasekeli bakhe abathathu lezinye iziphathamandla bazakhethwa ngempela viki. Sixoxele sikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda.
Sikhangelele ukuthi kuzaba lengxoxo enkulu kakhulu ebizwa ngupresident Chamisa ithiwa yinkundla yemicabango. Kuzaxoxwa ngezinto ezimqoke zokuthi ilizwe iqhubekela phambili ihamba njani. Njalo singenza kanjani ukuthi indaba zomkhonomi, indaba zokuhlupheka kwabantu, le ndaba zokungaphumeleli kwelizwe zingalungiswa ngaluphi uhlobo, njalo macobobana angathathwa ukuthi lezi zinto zilungiswe ngokushesha. Ngakho-ke ngibone ngani kuzaba lilanga iqakathekileyo kakhulu kumahlabezulu elizwe leZimbabwe ngoba i-MDC izabe ilungiselela ukulungisa lokho sokuhluphe iZimbabwe okwesikhathi lesile eside kakhulu.
Ungachasisela abalaleli Dokotela Sibanda ukuthi kanje izikhundla lapho kulabantu abazancintisana khona yiziphi?
Izikhundla ezizancintiswa isikhundla u-Vice President, u-Secretary General, u-Chairperson. Bone ngani lezo yizo eziqakatheke kakhulu. U-President befanele lakho kulo mncintiswano lapho, kodwa-ke akula muntu omunye ngaphandle kuka-President Chamisa ozibekileyo. Ngakho leso sikhundla sivele sesikhethe umuntu kudala.
Sibone izolo kulabanye abaye emthethwandaba bezama ukumisa lo mhlangano, kodwa inkantolo yasuka yathi hayi akusoze kwenzeke lokho. Akukho yini okunye okungabuya buthi umuthumu mhlawumbe kuliphazamise?
Siyazi phela thina ukuthi inhlanganiso yeZANU PF izohlale lokho iqhubekile, ihlale lokho iziphathe kabuhlungu ngokuthi izama ukulwisana lo president uChamisa. Angiboni kuzasebenza, ayikho into ezamisa ukuthi upresident uChamisa aqhubekele phambili esenza umsebenzi wakhe ekhokhela ibandla le-MDC, njalo ayelungiselela ukuthi alethe ingqubekela phambili yelizwe leZimbabwe, senzela amahlabezulu elizwe lethu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC. Ubekhuluma lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekwelebhilithani. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi izitolo zikahulumende ezaziwa ngokuthi Silo Foods Industries eziqale ukusebenza ngenyanga edluleyo sezingamachumi ayisishiyagalolunye lani, i-84. Lokhu kuvezwe isiphathamandla se-Grain Marketing Board, umnumzana Rocky Mutena, othi impahla zithengiswa ngentengo efaneleyo kulezi izitolo. Okunye okuthengiswayo kubalisa impuphu, irayisi, idobi, iflawa, umngqushu, indumba, ukudla kwenkukhu lokunye. Njalo intengo ibikwa iphansi nxa iqathaniswa leyezinye izitolo. Umahluli omnumzana Hosea Mujaya izolo uthe kusobala ukuthi abahlanu ababotshiweyo besetheswa icala lokuqeqetshwa eMaldives ukuthi betshengisele elizweni bengabe badala icala. Utsho lokhu ebanqabela ukuthi bephume entolongweni ngemali yesibambiso eyebheyo izolo ntambama. Abahlanu laba babalisa omnumzana Tatenda Mombeyarara owe-International Socialist Organization, George Makoni owe-Center for Community Development in Zimbabwe, Nyasha Frank Mpahlo owe-Green Governance Zimbabwe, Kamuchirai Mukura owe-Community Tolerance, Reconciliation and Development, kanye lonkosazana Farirai Kumbonzwanda owe-Rosaria Memorial Trust betheswa icala lokuzama ukubangela ukudlwangudlwangu elizweni ngendlela yokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Mnangagwa. Yes, Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abase thumele wona ku WhatsApp.
Ngobe lo khulumayo isimo sasekhaya eZimbabwe sisihlanga wonke umuntu nje uyabona ukuthi hayi akukho lapho nje izaniphefu esisakhona laba abantu abanayo inhliziyo yokuzwela abantu abahluphekayo. Cele le MDC nalo nginokulithandabuza ngoba usaphethe umnumzane uTswangirai nakho kwaba nokungazwani sabona uNcube sebengabantu asebesehlukana luba uTswangirai manje uChamisa esengumuntu oselambele isikhundla sengumuntu osewuxatshwana noma babhekele ihlalo nje ukuthi bahole bakhulise imuli zabo badle kahle. Thina sisale sisokola sibe silokhu sibavotela nje. Kungakho-ke ngiyamlimukisa uZulu kuthi makaqaphele laba ababusi baseZimbabwe. Ngiyabonga uNcube lo. Ngubaba uNcube mangiza ubaba uNcube ophethe ngezeyimali. Angiboni mina ukuthi njengomuntu ofundile isifundiso esiqeqeshekile ukuthi angalandi ibhasi imile athi uyogibela ibhasi emile enganamasondo ayinanamasondo lebhasi uzoyiphusha inganamavili lapho angene khona ngibona ngathi uyazingcolisa ukufunda kokumenza ukuthi thina simbuke njengathi iphophuka ezingafundanga.
Malo beauty kobulawayo vele amafutha nalaba bathi bawakwezile awakho nokuba khona. Izimota zitshona zilayinile then ungangena ezitoro akuna lutho oluthengekayo simba sokuthi udle kumbula ludlile labantwana siyadula i-10 kg uyithenga 14 RTGS imali le ukuthi uyithole abantu abasebenzi vele abathi kumbuzama ukuziphilisa kumbe sithi ngama-vendors lawa babhizi batshona begijimisana labo kathi bathi abantu baphile njani vele kungcono phela asiyekele sizithengisele ma sithengisa kumbe ngizathola i-$5 ngithenge 2 kg yempuphu ngifike ngiphekele abantwana abadle njengoba yena ekweza kangaka ezabo izimota ziyathela kuphela ayisukuthi bayalayina aluba bayalayina njengabanye abantu ngabakubona mina nisuke khona namhlanje town akula lutho olutshintshileyo vele izinto ziyawesi inyama yona ngokwayasayili sesidla imbhida mbhida vele uzayidla imbhida naleyo ngelasitshwala ngoba kusela kuthi uyathenga impuphu abantu sebesidla kanye ungene kumagetsi lapha kuzesa abagetsi acishwa njalo nje vele izithebo ziyabola abazama ukuziphilisa ngokufuya inkukhu iinkukhu zakhona ziyafa nazo vele akusela nto enhle lapha vele.
Mina vele bakithi angazi ukuthi ngizothini yazi impilo esiyiphilayo ayijabulisi neze ibuhlungu kakhulu nxa kuyikuthi kuliqiniso lokhu esikubonayo kumalokhu nje kuma-social media or kubonakala abantu begade phezu kwebhasi ikuyini khonkyana yini ayenzayo yazi mina nginguye nje ngaye vele sengihle ngiyayekela ngoba hhayi impilo zabantu vele zisengcuphekweni kakhulu kusho ukuthi le nto nje iyalwelwa ngomkhulu bethu iyalwelwa ngokhokho bethu kusho ukuthi nje iphelele nje emoyeni.
Phila umatshelela oseharare siyaphila kakhulu hayi siyathaba lisenzela umsebenzi omuhle kakhulu siyabonga sure.
Ngusingene enkayi North emaluba village kwesivala lapha ngicela ukuthi ke ngilethe omunye umbono engibona ingani uba ignored ngezikhathi eziningi. Mina ngi-independent ngifuna ukulinika i-example mina la eka-MP wenkayi North umama uNyoni kuningi asekwenzile okuhle kakhulu. Ungakhangela umgwaqo okhona egwelutsheni usiyahamba edulini ukhangelela upani gravel okhona egwamayaya usiyahlangana lawo lokhona ezidulini usiye enkayi gravel okhona emakhoweni usehla usiyafika engwalani usiyahlangana lolupane gravel ukhangele esando lapha kwakuhlupha amanzi kakhulu kathesi banatha kujojo tank banatha amanzi etemp ukhangele umgwaqo ongena endleni usikhobokhobo gravel ongena kuchipsivalo vaya bahlangene gravel ukhangele egolishana lapha kulesikolo esitraina abantwana ama-life skills esesikucela ukuthi aqhubekele phambili ekhangele ezinye indawo ezinjengabo Maluba Village, Gamlan Mazambane, le mlungisi omama bayadibeka manje sonke sadibeka manje siyamdinga nje so these days ukuthi njengobana e-achievile kwezindawo aze achieva lakithi asikhangeleni izenzo zomuntu ngiyabonga
siyabonga indaba esizizwayo noma zisepholi inhliziyo mina ngithi ekhaya soze kwatshintsha ngesihlongo esihlalweni ulokhu kunofaro ukuze abantwana basegibhithe abantwana baka-israyeli bephume egibhithe baphuma ngoba sebehlengwe ngunkulunkulu kodwa abaphumanga ngenxa yokuthi ufaro wayesesekhona ufaro waqala wasokolisa wakhishwa ukuze nabantwana bakhishwe waqedwa amandla thina ngeke kulunge ekhaya as long ufaro naye esesekhona unkulunkulu engakangeneli wasusa abantwana bakhe
lo kukhuluma ngosidambe bakithi usitabetaba laphana elupane njengoba ilupane kodwa izoba lidorobho abantu baphiwe izitendi kuyo le ndawo khona lapho duze nendawo ama-shopping areas ilokishi liqalela khona lapha bona abantu basuka bajabulisa abantu bakhohlwe ukuthi kune-business planning ebalulekileyo if ilokishi lingaba kubuma ama-4 to 5 even 10 kilometers away from a town angithi kuza create imisebenzi yabo-transport abantu bazothenga imithova abantu abanelisa bazathenga izimota zabo imithova ezizabe zitransporta abantu zibasuse elokishini zibafake edrobheni bese kuba labantu bamagaraji lawo bazavula amagaraji ngoba elupane kunje kule garaji eliyi-1 line-pump eyodwa sokuvulwa namashopu amaphathi ezimota namagaraji alungisa izimota yabo manje abantu bajabulela khona lo ukuthi uze umuntu esithi ye mina esami istendi sikhona lapha vele duze kwaba ngemva kwezitolo khona lapha ngemva kwamashopu okuyinto engahlambulukanga so i-town planning yaselupane already vele mina kangisayipasisi kangiyipasisi khangelela into zakusasa hayi into zanamhlanje hayi into zokujabulisa namhlanje
lawo-ke ngamazwi abalaleli be-studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu elowathumela ku-whatsapp kunombolo ezithi +1 202 464 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 sithande njalo ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-facebook voa ndebele usanokhoza othi linjani mthwakazi siyakhala ngeqhawe lethu yebo phela utsho umufi umnumzana dumiso dabengwa njalo uyasibingelela ke usano ujohn thomas uthi usibukele yena ekhona le ezambia hayi ngizabala njalo eminye impiko yenu ngabona kwamanje isaginywe ngumakhalekhukhwini wayo ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ukwetheswa kwamacala amatsha kumnumzana Julian Assange owaveza impiko efihlakeleyo okwaziwa ngokuthi iWikileaks isidanise abalwela ilungelo lokwethulwa kwempiko abantu bekhululekile labanye bathi amanye amacala awetheswayo ayafana nje lokwenziwa ngabantu zintathela izindaba nsuku zonke nxa zisemsebenzini kodwa uhulumente uthi kamboni njengentathela izindaba umnumzana Sandi kodwa isephulamthetho ikakhulu owe-First Amendment ele-Central Africa Republic lithi liphakathi kokukhalela abantu abangamashumi amahlanu ababulewe edolobheni eliduzane le-Chad ngabacatshangelwa ukuthi liqembu elwaziwa ngokuthi yi-3R njalo uhulumende walelo lizwe uthi kufanele iqembu leli lilethe abayibo ababulele laba bantu ukuze bajeziswe isililo lesi sizathatha insuku ezintathu njalo umanyano United Nations usulondoloza ukuthula kulindawo i-3R le ibikwa ibizele umhlangano lezakhamizi yaphongudubula abantu nje mahlayana lesizathu singazakali omunye wabatshonileyo ngowesifazana wesonto yeRoma inani obe le minyaka engamashumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 kwezenzakala eMelika umbukiso weZim Expo uqala namuhla edolobheni leChicago kwelemelika lapho kukhangelelwe ukuthi kuzaba labantu abaningi abazobukisa impahla yabo inengwe izizalwane zeZimbabwe njalo kulemincintiswano embalwa kanye lemidlalo yenguqu uGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Osomabhizimusi abadabuka eZimbabwe bazabukisa impahla ejiyeneyo embukisweni lo lapho okuzakwenziwa khona umhlangano wabosomabhizimusi njalo kwenziwe umncintiswano wamantombazana weMiss Zimbabwe USA. Abadabuka kwele Zimbabwe bazavela emazweni akoqela eleMelika, eleCanada, eleBritane lamanye amazwe. Omunye wabaqondisi bombukiso lo, umnumzana Quite Ncube uthi njengenhlala yenza izithunywa zesigodlo seZimbabwe kwele Melika zizabe zinika abantu amaphepha aqhakathekileyo akuqela awokuzalwa lamapassports.
I-embassy sidlelana layo kakhulu iminyaka yonke isenza iZim Expo. I-program yethu uzabona ukuthi i-program nge Friday emini nge Saturday ilanga lonke siyaba biza beze bezo processa ama passport lama visa lama birth certificate siyayisusi embassy e Washington DC sithi qithi eZim Expo. Konke akwenzayo ehofisini ye embassy bakwenza eZim Expo.
Kulabantu abaningi abathi sebethole inzuzo etshiyeneyo ngokuya embukisweni lo. Omunye wabo ngumnumzana Mandla Gumbo Mguquko.
Iyo ukuthi sihlangane abantu abase-America, like abantu abase-America lapho ukuthi lathi sibe siyahlangana sikhiphe izitresi zomsebenzini. So into e-right njengiyibonayo ukuthi into ehlanganisa abantu. Mina kuzimexpo, to be honest, ngathola a lot of friends and then for a lot of my business partners yabo. Ngalawo ngumuntu othanda like mina minthi entertainment, so ngathola la kama business partners, ngathola la ma deals. I mean it's a lot of things you can gain from Izim Expo. You find vele abanye abantu ugcina selingabangani like for life yabo. Ukungelo okumphathileyo lami ngile time kanye hayi I wouldn't mind she mkube ngihamba all the time ngokuthi I mean yiyo la indawo okuhamba la usiyakhupha i-stress kulabanye abangakwanisiyo phela ukuhamba emakhaya abangela ama-papers phela lapha. So the only time okwanisa ukuba ligada yokuthi la obona bekhaya ungani ufile ngani usekhaya even ungekho ekhaya yabo seZim Expo la ukuthi yindawo la yakufika ukutshaya ngomoyo ukhohlwe la uxoxa ngesayini whatever isihloko sikhulumayo.
Umnumzana Handsome Sibanda uthi uthakazelela umdlalo wenguqu.
Ngathi in terms of umdlalo wenguqu kumnandi sibili ukuthi uhlangane labanye uhlangana lama former players aweZimbabwe amaningi dlala likholise nje and amalo kuze nama prizes angkhona amahle kakhulu mina sengawini ama-championships angu-2.
Unkosazana Musa wenkosi Ndlovu laye uthi uthanda umncintiswano wamantombazana lokudla kwesintu.
Kuhle ukubona amantombazana ekhaya nokuthi isikhathi esiningi sikhangelela ukuthi yinto yabantu owamantombazana amahle kodwa ngosisi abafundileyo bethengisela le zinto abazenzayo behlezi elizweni laseMelika. Esikhathini esiningi kuyakuthi ngesikhathi sikaMissim USA balethe abahlabeleli abavela ekhaya. Ithuba lelo lalo lihle kwabantu ebantwini ababevele befeedbackhetha ukuthi baye khona.
Okunyokuza kwenziwa lonyaka embukisweni lo ngumncintiswano wabatshaya ingoma obizwa ngokuthi Clash of the Disc Jockeys. Ukudla kuzabe kunguthaphuchiye. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngoGibbs Dube.
Siyabonga Dube. Kwezomculo namhla sileqembu leBlack Mambazo lisithi lona abantwana.
Thina singabantwana. I was on the temple.
Sizithina asina
Sizizemhlabeni
mama
Sizithina asina
Chabalala leqembum le Black Mambazo bathi abantwana hayi sikhumbuzo umlalazi uthandile lo mculo uthi isintu lamasiko yeyo indlela umuntu omnyama amele ayilandele siyabonga Black Mambazo kamshengu Chabalala manje ke inengi lilokhu lisethula amazwi enduduzo komuli yomufi umnumzana Dumiso Dabengwa owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ikhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeko yena ochone izolo umhlangano webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa wokukhetha inkokheli entsha oweCongress uyaqala namhlanje eGweru walivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.